Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha ke indaba ngolimilo esishona. Lingaya livuka njani Zulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 10 Nhlolanja 2023 igama ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje luyaqhubeka uhlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa abanye besola indlela oluqutshwa ngayo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamezwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution ikubamba abantu abayenza leyo.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho e-ZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation.
I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazana bezibuthene izolo edolobheni leHarare zicubungula indubo eziphathelane lokuphatheka kwabesifazana kwezombusazwe.
Iproblem esinayo yithi omama, yithi esithi ma omunye umama efuna ukuma laphansi singamvotheli, sivothele omunye ubaba. Iproblem ithi thina.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa athi abophe abantu izolo endaweni yenzimbe eMatapi eMbare eMsika lapho kulezindlu ezazisetshenziswa ukulindela kodwa esizihlala imndeni ebikwa ipheka utshwala ngokungekho emthethweni okubangela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye lokudala amacala. Embikweni owethulwe izolo amapholisa athi azaveza inani lababotshiweyo lamuhla ngemva kokuthola utshwala lobu bugcwele emoteni zama-trucks ezine. Kusenjalo amapholisa athi abophe abantu abangamakhulu amathathu lamachumi ayisithupha lasithupha 366 izolo kumkhankaso wokuzama ukuqeda ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokukhuphule inani lababotshiweyo laphose layafika kunkulungwane elamakhulu amane 1289 selokhu kwasungulwa lolu hlelo olubizwa ngokuthi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Into engiyibonayo yebo amapolisa bayenza umsebenzi omuhle ukuthi kona bahambe ezindlini bedinga isidakamezwa lezo, kodwa kayisiyo solution yona leyo. Isolution ikubamba abantu abayenza leyo nto. Ungakhangelisisa kakahle uzabona ukuthi kona abantu abalungisa lezo izinto ngabantu abakusecurity for service. So into ehluphayo ukuyabopha abantu abathengisayo kulokuthi kona babophe labo abantu abalungisa lezo zinto. Yikho lokho okuqhakathekile lokho kudika labantu abasezitritini laba kusebenzi lutho, ngoba ungazobabopha ngaza kutshela ukuthi kona sidinge kuzibani ukuthi liye kuzibani lwayana seliyesaba. So akusebenzi lutho lokho. Ye, amapolisa ayeze kuhle ukuthi kona babophe, kodwa-ke ayisiyo solution. I-solution ikudinga ukuthi kona indaba lomuntu esegula ngekhanda, likhanda nje kumbe isisu. Nxa siyisisu liyelapha isisu, kalelapha ikhanda. So lapha mbona ngathi siyelapha ikhanda la, kaba yelapha isisu. Hulumende kabona ukuthi ngobani abayenza leyo nto.
Izizathu-ke ezibangela ukuthi abantu benze lokho, liyake lilucubungule yini lolu daba ePhalamende?
Iyakhulunywa le ndaba ePhalamende kakhulu dadewethu, kodwa i-solution ikakudla. Siyabonga ukukhuluma i-talk show. Uthola sikhuluma nje siwumana khona phayana ePhalamende, akulalutho oluphumayo, ikudlalisa amazwi. Sikhuluma nje kubantu abafake izibi endlebeni. Isolution engiyibonayo mina ubuyanga ungaphela ebantwini. Yikho kwenza ukuthi khona abafana laba bengabhemi iguga, bengabhemi lokho kuthiwa yinja, bengabhemi umtoriro, ngoba bayabe besemsebenzini behola izimali ezizo ukuthi khona labo abanathayo bahambe bethenga utshwala obuhloliweyo. Laba abantu abalabo obabonayo bebhema lezi zinto ngabantu abasezitritini abangenamsebenzi, ama-form 6 ama-graduate. Ungakhuluma isikiwa labo bafanele bayakutshayela esinye isikiwo sokuthi awusuzuupendula. Kulusizi kakhulu into ezisubuhlungu nxa sikhuluma seze. Mina ungibona ngikhuluma sonye le firstborn yami owalimala ngakho khona. So ngiyakwazi ubuhlungu esilabo njengabazali. Into le yasonto yokudlala ngayo. This generation is a lost generation completely. Balahlekile abantwana. Uzakhumbula ukuthi kona eBhayibhelini abantwana beIsrayeli besiya eCanaan. That generation was completely destroyed. Where they just rock. Hiko sokwenze kona abantwana. Siyafundisa abantwana bafunde ingqondo zibe zinengi kakhulu. Abanye baba ngamadoctor, ama engineers, ama robotics. Kodwa ke liyabafundisa ukuthi bayenga. Abelenhlahla abaphuma ngabandlwelizwe ngakhala abantu abasebandlwelizwe. Abantu ala mabhuku la. Abantu bafundile. So isolution, first solution, yikunika abantwana umsebenzi. Second solution, yikubamba labo abadila ngayo lelo. Nxa zizimbanje olimizimba nje bubopheni. Lingabophi abantu abathengisa izimbanje abahodileyo. Nxa liguga lo muntu waqala ngesayensi yokuthi khona amaglobe aphuma iguga, babani umuntu yena lo? Ngoba uzabona ukuthi khona abantu lobona laba ngabantu abayisabisayo abasozibabojwe. So lapha ngazi kumbe siyelapha imbi laphi sifanele silapha isiloni. Yikubona kwami mina konoko engikubonayo ephalamenti sesikhulume sakhuluma, but that parliament is a talk show. Ulanto ephumayo laphana kuwumana kuphela sitshele sikhuluma laphana. Ngangizwisa ubuhlungu nxa sengikhuluma leyindaba dadewethu.
Lo ke ngomnumzana Peter Moyo, ummeli weSouth Athwane edalele ephalamende eHarare, obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le eHarare.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho, umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission iZEC kumele iveze ugwalo lokuhlelwa kutsha kwezigaba zokuvotela olwe-delimitation elunikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. IZEC iphe uMnangagwa ugwalo lolu ngemva kokuluguqula kulandela ukukhonona kwamalunga amabandla wonke edalele ephalamende esithi likhomishini yayehluleke ukwenza umsebenzi omuhle. Untungameli Nkomo Studio 7 uqoqelo wake waba lilunga leCCC umnumzana Bednico Bebe yena othi amqotho amazwi kaJamisa.
Umqakathekileyo engakutshela abalaleli ntungameli ukuthi iVEC is a public institution. It's answerable to the public. It is a government parastatal. It's a public institution. Not answerable to government but answerable to the people. I-election eyikhondakthayo ayisiyo ye-government, yi-election yabantu. So ngaleso sizathu abanikazi be-election kufanele bazi konke okwenzakalayo. So urayithi uChief Champion Chamisa nxa esithi yena kakuthenjwe abantu babe kwazi, ngoba nxa kuthiwa into iyapublishwa ku-government gazette kutsho ukuthi yinto esitshelwa abantu ukuthi it's a public document. So kufanele ebantwini into yabantu. So right, ukuthi sibone for sure ukuthi kona khonoko kufakwe ngupresident yikho okuvela kuZEC. IZEC layo isilomlando wokuthi nga abantu befuna ugwalo lolo. So kufanele babanike ngoba vele soluyi-public document. So akuna sizathu sokuthi kani, ngoba nasebesala sekutshengisa ukuthi iZEC kayisayenzi ama-election isenzela abantu. Kodwa kuthi ukuthi ukhona esimenzela hathi abantu beZimbabwe. So khonokho ngezindlela nxa silandela umthetho welizwe nokuthi ilizwe likhokhelwa njani, iZEC iyalisephula umthetho ingayisala ukuthi likhiphe nolo kwakho.
Izeki yona ihlezi isitho baba Pepu ukuthi iqhuba umsebenzi ngemfanelo njalo akukho okubi engakufihla kanti njalo akukho okungaqondanga ekwenzayo.
Ukuthi sivumelane labo lokho abakuthola abasitshengise phela mesta ukuthi akucabanga ukufihla. Ngabe ngafihlile nto abaqale ngogwalo lonalo ukuthengisa ukuthi bakutshengise ukuthi abasifihla. Kodwa singabona lwesala logwalo kuthi kanye sebefihle ugwalo. So sesizabatshela ukuthi hayi lithenga lisihle ukuthi kodwa lina selifihle ugwalo. So ngabasitshengisi kwenzela ukuthi sisukhisele ukuthi umsebenzi wabo bawenze ngemfanelo.
Nxa kukhona elikusolayo kuyini okungaphekwa khonapho, kuyini abangakupheka okwezeki okungenza bangathanda ukuthi lolo gwalo lubonakale ngabantu.
Ungakhosa ntinkamile ukuthi ugwalo lolu luqale lwasolwa hatshi kuphela yibandla le-CCC, lusolwe lwaze lasolwa ngabanye bezandla, lusolwe ngama-opposition parties wonke jikelele. Kwasekuthiwa izeki layihambiye lilungisisa. Na isililungisisile lokho kade lusolakala, sekungumlando wezeki ukuthi ikhombise abantu ukuthi lokhuyani kade likusola sesikulungisile nanku yikho sikuhambise kupresident, ngoba ugwalo lolo is a public document. Into ama-constituents lama-ward lapho kuhlala khona abantu, lapho kuzavota khona abantu, babe yitshengisa ama-polling station lapho kuzavotela khona abantu. So kuthi yinto yabantu asonto yabo, bangaze bayibambe nganiyinto yabo okuthiwa yi-private entity. Yinto yabantu, kabaveze into yabantu kubanikazi ebantwini.
Lo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga le-CCC, njalo wake waba ngummeli wenkayi Nkayi South edalele ephalamende. Ube xoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhulumeli sezek umnumzana Jesper Mangwana walile ukuphendula imibuzo ye-Studio 7 esithi isikhulume lomgcinisihlalo wekhomishini yakhe unkosazana Priscilla Jigumba, yena obengabambeki ecingweni.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga enhlanganiso ezimela amalungelo abesifazane bebuthene izolo edolobheni leHarare becubungula indubo eziphathelane lokungaphatheki kwabesifazane kwezombusazwe. Indikimba yalomhlangano ibisithi Women's Political Participation. Kuphume ukubana kufanele kubunjwe umthetho wokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa kumbe iGender Act njengokulotshwe kusekelo sombuso welizwe. Amalunga abekulomhlangano avumelene ukuba umthetho lo ungasiza kakhulu ekuphakamiseni abesifazane ukuba labo baphatheke ngokugcweleyo kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni kugeyina kumede sayidi esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Abesifazane abaphuma kumabandla achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bebebuthene eHarare izolo, lapho abamabandla ezombusazwe abafake izicelo zabo kugwalo lokuzinikela ukugcwalisisa udaba lokulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa. Umqondisi wenhlanganiso e-Women in Politics Support Unit, unkosikazi Sakhile Sifelani Ngoma, uthe umhlangano lo uqakatheke kakhulu njalo kufanele uhulumende angenele ukubona ukuthi lumthetho uyabunjwa, ngoba ukulinganisa amathuba phakathi kwabesifazane labesilisa sokuthethe isikhathi.
Sibone ukuthi kuqakathekile ukuthi i-government eyeZimbabwe iyenzele imithetho engancedisa ukuthi obomama bathole amalungelo abo kungena ukungakuzane okunganceliwe. Sikhangele futhi into yokuthi umbindo otholakala ngesikhathi semithetho ngesinye isikhathi uyabukhangelane lobomama ukudlula abanye bethu. Yikho-ke siyabe sesithi kube mithetho emele ukuthi liphuze ezancedisa ngakhonapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi linobunye esimele ukuthi sikukhangelele amaphepha angikhona athoziswa ukuthi umthetho izimali ezifunakalayo nezinye izikhathi ziningi kakhulu azikwaniseki nezinye zazo izihambiso ezokuthi abantu bangene emkhetheni.
Ombela eMathebeleland North edalela ephalamende ongwebandla le-MGCT unkosikazi Lwazi Sibanda uthi laye uvumelana lokubunjwa komthetho oyiwo ozabona ukuthi abesifazane bakancindezelwa ikakhulu abaphatheka kwezombusazwe.
Yani ngomunye osekelayo ukuthi akube khona i-action aleyo ezanela ukubana omama bengancindezelwa kube le-equality ngazokuthi kuthi kubuya ezindabeni zenu zama-position kungaze wakhangela omama phansi funa i-50-50 isebenze ikhathele kuma-political parties ngoba yikho okule nkinga khona kakhulu kuma-political parties. Umthetho awube khona uzakama-political parties ebekwazi ukuthi umnato ufika ezikhundleni ngakwakhetha izikhundla omama lawo
umphathi Ntambo ogatshwa lubona ngabesifazane kanye lamabhizinisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ugcizelele lowo mbono esithi isisekelo sombuso sicacile nxa kukhulunywa ngokulinganiswa kwamathuba abesifazane labesidlisa kodwa udubo olukhona ngolokuthi amabandla yiwo angasilandeliyo.
Responsibility of each political party to abide by the constitution. The constitution gives us amalungelo wonke ukuthi sibe equal to men. But then ama political parties are not following that. I think that this meeting was about that. Kusisekelo very clear. There should be no discrimination. There should be 50-50.
Kodwa owake waba ngumgcini sihlalo ogatshwa labomama kubandla lezabo osengowebandla lezano PF unkosikazi Gertrude Makhwila yena uthela nxa abesifazane bebaningi okwedlula abesidlisa ngesikhathi sokhetho kumabandla abesifazane kabasekelani uthe aluba bengasekelana bengathola amathuba okukhokhela alingana labesilisa.
Iproblem esinayo yithi omama yithi esithi ma unye umama efuna ukuma laphandle singamvotheli sivothele omunye ubaba. Iproblem kithi thina omama njengabomama amabandla wona ayakubona ukungena manje antsho abona ukuthi ngesisikhathi ma kulokuzini antsho lakhi emabandleni nendime lomunye umuntu ongubaba laphandle ngifuna ukuthi bangivothele abanye omama abakuvotheli bavothele omunye ubaba esizivulanayo.
Amabandla ezombusazwe lawo alobise imbono yawo kusivumelwano esokuthi azaphakamisa lokusekela abesifazane lokubapha amathuba alingana labesilisa kumncintiswano wezihlalo ngesikhathi sikhangelane lokhetho oluzayo lonyaka. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingugeino Gumede Saidi.
Siyabonga Magumede. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uselaye abalwa impi yenkululeko ukuthi bengenzi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress bame kuze kwedlule ukhetho. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathi Ntambo ezomvikela unkosikazi Opha Mutshinguri Kashiri. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi kulontombazana oleminyaka engamachumi amabili uRosalind Ncube owelokitshini lephelandaba obotshelwe ukususa isisu walahla usane lapho okulahlwa khona izibi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Mr. 7, ngiyalibingelela lonke ngithi happy 20 years. Ndisemsebenzini unomhle kangako sasisa konke kusihluphayo bengincusa ukuthi ngingabe asihawukele kuye kutholakala ukuthi sincediswe kulama-election. Ngisola lawa angafuna ukubamba nabo labanye abenza i-tribalism nyabo.
Salibonani mphakathi womhle, salibonani indawo zonke lapho elikhona labasakazi bethu indawo zonke. Siyabonga indaba elisisipha zonke. Mina ngifuna ukubonga kubabona understand indlela akhuluma ngayo ngiyabonga amazwi akhe lamagama akhe isikhathele abantwana bayafeyila zonke indawo zemathebhelelini uqinisile impela lubaba ukuthiwa ngukuta kwashe mayethi kwafakwa indawo zakhona ngale duzele emashonaland ukuthi vele ebaidrisha ngithi bandisisishona lapha that's why befaka abantu besishoneni vele ngabe esishoneni bodwa bakhona phanabalayo indawo azibalayo izindawo ezilutshwane ezikhona ngale duzela but ngapha amandebeleni akabali ngoba uyazi ukuthi vele kufakwa amashona ukuthi azobulala ulimi lwesindebeli so angazi ukuthi why lubaba uthonga ukuthi akwashe ekhuluma into engekho ukuthi sokwafakwa amatichara ezindaweni zakhonapho ukuze afundise abantwana bona besazi ukuthi esindebeleni bagcwalisa amashona angazi vele le milomo yabo ayisesabi ukukhuluma into engamanga ayisesabi vele sebekhuluma nje ngoba uNkulunkulu abasamesabi bona uNkulunkulu wabo sekungupresident wabo lo bathumayo ukuthi yenzani into embi beyenza kathi kabakafaro babethi mabethunywa kudala bayenze lokhu angakutshongo ngoba babemesaba uNkulunkulu bona uNkulunkulu kabamesabi kodwa one day it's one day uNkulunkulu uzobabonisa ubukhulu bakhe kuzophila konke lokhu abakwenzayo ngithi benzele izisu zabo ngiyazi kuzophila njalo sokuseduze ngayizwa inkonzo sikhala kakhulu sizodabo uNkulunkulu mina ngifisa azibona ngathi samandla akhe kibo bonke laba abafakwe phansi kukapresident ukuba bahlukumeza abanye abantu ngicela uNkulunkulu azibonakalise amandla akhe ngiyabonga
sanibonani sanibonani bafowethu nonke nje basakazi bethu abahle asibonge vuka kanti mfowethu nama-ke procedure nje esivivaneni mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ngendaba nje enisinika zona usuku nosuku ngithake ngizwe ngizwe ndoda labaduma lakhe lokho eqhudize ekhohlisa abantu ekhohlisa abantu ayokhohlisa abantu mhlawumbe ingane ezincane noma mhlawumbe uzokhohlisa bona ugrade 1 thina sesibadala singaka nabo abadala abahlala ekhaya bayazi ukuthi izani PF ayikho into eyenzela abantu bangaka abantu fowethu abaphume njengamanje bephumile bengaphandle kwelizwe beya ngaphandle kwelizwe beyazama amadlela aluhlaza kunobani kha umntwana noma engaqeda ngisho noma eyeka isikole nje ufuna ukuya ngaphandle kwelizwe ngoba kunzima lapha komila kunakwani yena uthi unabantu abaqhashileyo ngabantu abangaki labo ekhohlisa abantu ungaqhasha umuntu uzomnikeza 200 rand ngenyanga yini lo ukukhohlisa abantu nje ngithi hayi kodwa bakwethu asiqiniseleni ezani PF hayi izophuma nakanjani nakwakuko okunganasiphedo yonke into inesiphedo sakho uze wathi omnye umfowethu wathi inyoni noma ingandiza phezulu kodwa ekugcineni igcina phansi so naye kwenzeka lokho kuyafana bonke omnankakwa laba into esizozofa lezi kuyafana ekugcineni vele bazofa abanachoyici no bengathi uNkulunkulu mkhulu thina siyathandaza imithandazo yethu ayiweli phansi kuzothatha isikhathi kodwa uNkulunkulu uzosiphendula asibekezeleni sonke emazimbabwe amahle kuzoze kulunge ngiyabonga fuka kanti engabe imude kakhulu asixolise lapho masengidla isikhathi sakho kunale ndoda lena loku icele ukuthi ibulisa abantu bani yothi ngihlanhla wakuphi kuphi hayi icela mfowethu usidlalela abantu lapha abafaka impono ebalulekileyo mfowethu hayi lowo muntu uyabe ebulisa ebuza ukuthi yena inkomo zakhe kanjani ngapho linjani ngapho hayi lokho mfowethu akusizi ngalutho siyabonga fuka kanti amen
siyabonga bayithi siyabonga ukusidyo sethu esikukhalela kakhulu yifeziboti notisiso zamareporta siyabonga ubaba uNkomo one of the reporters yesitudio sethu very faith not taking sides siyabonga kakhulu lo abanye ingani-professionalism sisenindibaleo kakhulu sibonga uNkomo youare still strong in being say and reporting to us ukuze thina abalaleli kube yithi esi-analyze don't analyze inkulumo zabanye zama-politicians wa siyacela futhi
bonani salibonani bantu bakithi linjani ngezindawo siyabona nje ugogo labokhulu labakwizani uPF labantu sebegugile omnankakwa vela kulanto enhle abangafa bayenza bagugile laba abantu bakhohlakhele kakhulu akusobantu abangafa bayenza into eraiti ngezizwe zabo ezimbi abazezebantwini izenzo zabo ziyabonisa ukuthi vele akulanto abangayenza enhle emphakathini ngendlela ababusa ngakhona ilizwe ababusi kahle ilizwe laba bantu batshontsha too much yikho ubona ilizwe liqina litshona ligugudeka lisiya phansi phela ilizwe lakithi alibi lobubelo kambe lizwe bani lingelamali lo lizwe bani lingelamali yalo loko ligugudeka litshona lisiya phansi lizwe lolulwayibusela leli corruption too much. Kulungzo tata mapoisa ifakwe endleleni ukuthi ethathela abantu imali. Umbuso bani omubi kanjalo? Abantu bethathe begcwalise emajeni. Abantu behlupheka be kodwa lokho okwenza okwenziwa ngumnyangagwa. Kambe uzothi ezikhohlakali uzoyenzani into eright? Into ekhanyene komnyangagwa yini? Laba bantu ngeqiniso vele sebebhugile la. Nokuthi embusweni bayalelani, bayalela ukwenzani, just bayalela khona ukubulala abantu, bayalela khona ukuhlukumeza abantu, bayalela ukusela. Enye into abayalelayo kanti yini? Abayenzayo ingabonakalini. Ukuzathi kulungisa umgwaqo kufaka isikontrinyana sekubatyazwe iminyaka wonke. Kanti umsebenzi wabo ngowani wona? Angithi imali zabantu ezamateki.
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende welemelika. Elemelika lamazwe elidlelana lawo ukulwisana abahlamuki be-ISIS lizimisele ukuvimba ukuvuselelwa kwenhlanganiso yalezi zikliwi kwele Iraq le-Syria. Bayazi ingozi enziwa izikliwi lezi kwamanye amazwe abalisa kuzwekazi le-Afrika. Uphenyo lwe 2022 Global Terrorism Index luthole ukuba izwekazi le-Africa yilo eselibonakala njengesigodlo sabahlamuki. Kumnyaka odluleyo, izwekazi le-Africa libe yilo elilobudlwangudlwangu obuningi kulamazwe wonke obubangelwa ngabahlamuki laba obufika kusilinganiso esingamachumi amane lasithoba minwe mbili ekhulwini 48%. Isiphathamandla esicebisa uhulumende u-Senior Advisor for Special Political Affairs umnumzana Jeffrey De Laurentiis utshele ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba o-United Nations Security Council ukuthi inhlanganiso ye-ISIS le-Al-Qaeda lengatsha zayo baqhubeka besebenzisa ukungezwani kwenkokheli yezwekazi le-Afrika ukufaka umfutho kunhlelo zabahlamuki laba behlomisa abantu ngendlela zabo. Ubugebengu lobu bubonakala kwele DRC ekuqaleni komnyaka. Mhlazi ku-22 ngoZibandlela kubulewe abantu abangamachumi amabili lambili 22 ngemva kokuhlaselwa kwemizi yesiqindi seMagugwe esigabeni senyakatho yeGivu. Inhlanganiso ethiwa ISIS DRC eyazakala njalo ngelokuthi Allied Democratic Forces kumbe ADF yaziveza ukuthi yiyo eyenza lesi sihluku. NgoZibandlela 15, inhlanganiso yinye yaqhuphula ibhomba esontweni yesiPentecost edolobheni likaSindi kwafa abantu abalichumilane kwalimala abambalwa. Umanyano we-United Nations uthi inhlanganiso ye-ISIS DRC ngenye inhlanganiso ezilolunya ezilobudlwangudlwangu njalo zilobudlelwano lenhlanganiso ye-Islamic State kuzwekazi le-Afrika. Kusukela ngenyanga kaMabasa ngomnyaka ka-2022, linhlanganiso ibulele abantu abafika phose amakhulu amane 370, kwathunjwa abanye abaninginengi. Ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe olwe-US State Department lwaqamba linhlanganiso njengengxenye yenhlanganiso ye-Islamic State eyamalwa ecatsha kumbe i-Foreign Terrorist Organization ngomnyaka ka-2021. Ekhuluma lentatheli zindaba, usikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olo State Department umnumzana Ned Price usole ubudlwangudlwangu lobu obe-ISIS. Siyaqhubeka sisola inhlanganiso ye-ISIS DRC ngobudlova lokubhomba abakwenza uzulu walesi sigaba se-DRC, utsho njalo. Iqiniso lokuthi bahlasele isonto kwenza isihluku lesi sibe sibi kakhulu. Ukunqoba inhlanganiso ye-ISIS kusigaba se-Central Africa elimelika selethese izijeziso inkokheli ye-ISIS DRC labayiphathisa ngemali. Elimelika lisebenzelana lenkokheli ye-Afrika kwezombusazwe okhululekileyo ezomvikela egcizelela okwakhulunywa ngocebisa ugatsha lwesigodlo se-White House olubona ngezomvikela olwe-White House Homeland Security, unkosikazi Liz Sherwood Randall owatshela ugatsha lwe-Security Council ngolwezi. Uhlelo olubalulekileyo oluzalwisa amalwa ecatsha la kuzwekazi le-Afrika kuzamele lukhokhelwe izizalwane zamazwe la esisebenzela kuwo. Elemelika utsho njalo liyama labohulumende be-Afrika abalwisana lalobo budlova nsuku zonke. Lo-ke bekungumbiko kahulumende welemelika. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Isikhathi njengoba singasavumi ukuba siqhubeke sisonke, okwamanje sengiyalivalelisa ngelifiseleke impela sonto elithukela. Sidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30 lakusasa langesonto 7:30, kodwa ezakuseni ngomvulo. Igama ngu Chris Gande.